Akufanelanga ukuthi kube labantu abaphoqelela ukuthi bahlabe bahlatshwe amajekiseni bengakangeni emsebenzini kumbe bengakayi esikolo. Akufanelanga kube khona umuntu oncitshwa imfundo kumbe umsebenzi ngoba engahlatshwanga. Kumele zonke izinto zenziwe ngomthetho. Ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Nxa ukhona uhambisana namalungelo abantu yini njengalokhu bewaphikwe yi-constitution? Nxa kunjalo kube lombuzo futhi othi lokho kwenzakala uhambisana namalungelo abantu njengalokhu kulotshiwe bezivumelwaneni zomhlaba ngaphansi kwe-United Nations. Into enkulu kumele senze into ezisemthethweni, senze izinto ezifaneleyo, senze izinto ezihlonipha amalungelo abantu. Kanti ke phezu kwalokho kumele kube khona lapho okuthiwa khona abantu bahlatshwa khona abe khona lawo majekiseni. Kodwa okwamanje amajekiseni ayashota, abantu bayahamba kulezo ndawo baphenduke bengahlatshwanga. Kubi-ke ukuthi ubususithi abantu abangene behlatshiwe bonke wena usazi ukuthi amajekiseni ayashota, ayasilela, kanti-ke abantu bafuna ukuqhubeka befunda besebenza. Kuqale kube khona konke bese singikhona ke sibone ukuthi singatshaya imithetho etsho kanjalo.
Udaba lwe-ZCTU ubona luphathwa njani inkantolo?
Nxa kuzalandelwa umthetho, indlela uhulumende uzachithwa, ngokuba umthetho ucacile vele ukuthi kakufanelanga kube lesinqumo esithathwa nguhulumende esingagunyazwanga ngumthetho, esingavunywanga ngumthetho. Kumele sibe yilokho okuthiwa i-law abiding society. Isisekelo sombuso, i-constitution, sifuna uhulumende enze kuphela izinto ezivunyelwe ngumthetho, ezigunyazwe ngumthetho. Ngakho-ke kuzamela kuveze kamhlophe ukuthi yiwuphi umthetho asebenza ngawo nxa evimbela abantu ukuthi bangene emsebenzini kumbe bangene ezikolo. Nxa ungekho lowo mthetho ohambisana njalo le-constitution namalungelo abantu, abantu kuzamele baye ezikolo, baye emsebenzini bengahlatshwanga, kungakhathalekile ukuthi uhulumende uthi. Ngokuba ukusebenza ngumthetho, ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Hambisana namalungelo abantu yini? Hambisana ne-constitution yini? Yikho kuzabe kukhangelwe umthetho wandaba.
Amanani abantu ababanjwa i-COVID kulezi nsuku kanye lababhubhayo aphansi. Kodwa njengoba sokuvulwe izikolo, singabona ekhwela yini kumbe alakho ukuqhubeka esehla?
Yebo, asengaqansa amanani abantu abahlaselwa ngumkhuhlane kumbe igciwane le-coronavirus kumbe abafa ngenxa yalo ngokuvulwa kwezikolo. Kanti-ke njalo kusangeyangenzeki khona lokho, kusiya ngokuthi isimo sakhona sinjani. Akwazakali isikhathi singakabikho ukuthi ubone ukuthi kambe kungahamba ngayiphi indlela. Into enkulu yokuthi kuthathwe zonke izinqumo, kwenziwe zonke izinto ezokuzivikela, ama-mask, i-social distancing, kusanitizer, abantu bavikeleke ngendlela efaneleyo. Ithuba lokuthi abantu bahlaselwe kakhulu nxa ngabe sebehlangane ezikolo bebaningi liba phezulu. Ngakho-ke kumele kuthathwe amanyathelo azavikela abantu. Kanti-ke njalo amajekiseni abekhona ukuhlaba kulabo abafuna ukuhlatshwa. Ithuba lokuthi kuqanse likhona, kodwa-ke kumele kuvikeleke abantu ngendlela efaneleyo ukuze abantu bangalimali ngalesi sifo.